eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 10 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga.
Siyathabutha amadokotela asebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana ogulayo owayenziwe operation, manje bekulama complications.
Kodwa amatitsha lawona asephakathi kokukhalala umsebenzi. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe untshontshelwe imali ezinkulungwane lezinkulungwane endlini yakhe.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone atholakale 150,000 US? This is a sign of corruption there yindawo anytime soon.
Okhokhela ibandla eliphikisayo kwele DRC nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela sebeze babuyela emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi okwamaviki ayisithupha kulandela isithembiso sikahulumende sokuthenga amaphilisi kanye lakho konke okudingakalayo ezibhedlela ngesikhathi esifaneleyo, kodwa iholo alikhuphukanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Udokotela Mthabisi Bebe oyisikhulumeli sabodokotela uthi odokotela baqale umsebenzi lamuhla. Abanye bazaqala kusasa ngoba lamuhla besaqedisa ukubhala amaphepha.
Odokotela baqalisile umsebenzi namuhla, but sikhangelela ukuthi kusasa isituation ezibhedlela eyayisitshintshe kakhulu. Namhla abanye bethu basaqedisa i-paperwork ukuthi beqalise umsebenzi. I-government isipromisile through i-agreement okuthiwa i-collective bargaining agreement that izakwanisa ukuthenga amaphilisi lezinto zonke zokulapha ezibhedlela, njalo izakwenza lokhu ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa okusikhathazayo ukuthi i-government kayisatintshanga isalary yama-doctors. Isalary yama-doctors kayisakwana ukuthi odokotela bekwanise ukuya emsebenzini nsuku zonke ngesikhathi esifaneleyo. So siyakhuleka ukuthi i-government izakhangela izinto zonelezi ngokuphangisa ukuthi odokotela beqhubeke besaya emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Masuku oyisakhamuzi sempophoma uthi uyathaba ukuthi odokotela sebebuyele emsebenzini. Uthi nxa odokotela sebebuyele, selethemba ukuthi abagulayo sebezathola ukwelatshwa.
Hayi, siyathaba ukuthi amadokotela asebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana nami ogulayo owayenziwe operation, manje bekulama complications. So nxa sokuloko dokotela siyathaba ukuthi at least seza athendwa enelisa ukusila abuyele ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Ugogo uMancube uthi uyajabula kakhulu nxa odokotela bebuyela emsebenzini. Uthi abantu bagcwele kakhulu emawadini kungela sizo abalutholayo.
Mina ngiyajabulisa nxa amadokotela ebuyela emsebenzini ngoba abantu yazi bacele emahodini, ngakulancedo abancedwa ngalo, bayahawula abantu. So nxa bebuyela kuyajabulisa kakhulu ngoba kuzaba lusizo okuthi abanye abantu basile bahambe.
Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthe odokotela sebeqalile umsebenzi, njalo uthi baningi kakhulu okokuthi akusoze kufunakale ukuthi baqhatshe abanye. Uthe uhulumende seze wenelisa ukukhulumisana labodokotela ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo lingakhuphukanga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kunjalo nje izisebenzi zikahulumende zihlangane logatsha lweNational Joint Negotiating Council lamhlanje, kodwa zehluleka ukuvumelana ngesilinganiso seholo okufanele zilithole. Kuza kuba lomunye umhlangano ofanayo ngeviki ezayo. isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Richard Gundane utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende ubesithi uzabakhwezela iholo ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% kodwa bona bathi siphansi kakhulu.
Umhlangano uphele singavumelana ngalutho. So kakula agreement, kakula sivumelano ngitsho ngoba uhulumende ubuye seletha imali encane kakhulu elesilinganiso se-10%. So nxa ukhangela i-10% i-inflation yezinto eziningi lapha izikhwele ngama 300%. Yikho sibe sidinga ukuthi babhadale ngama-US, so bathe ama-US vele katholakali ngitsho. Sisikhulumisana laphana sesibatshela ukuthi ngasikhangeleni-ke sibone ukuthi imali yangikhona etholakalayo kuleli ilizwe elesilinganiso sema-US ngaba yimalini. So bona babuya nge-10%, hhayi 10% kayisoze iphathise ababalisi lezinye izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini. So umhlangano upheleke sesivumelene ukuthi hhayi ngasiphendukeni njalo kuliviki ezayo sihlale njalo omunye umhlangano. Uhulumende ahambe ayedinga enye imali ngoba lapha kufunakala imali ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. Abantu kathesi ababalisi lezisebenzi zonke ezinye zikahulumende abakukhangeleyo kabasakhangelwa kwama-meeting lokhu bafuna ukuthi bathole ukuthi inzuzo ama-results ama-meeting iwaphi imali abazayitholayo ukuthi baye emsebenzini. So kumele ukuthi uhulumende sibilagijima lungise le yinto kwenzela ukuthi nxa siqalisa kuliviki ezayo sibekwazi kube sobala ukuthi yimalini umuntu azayithola. Kwababalisi bayakhuluma besithi hayi khona ukukhuluma ngo-April kakukhulunywe ukuthi January kathesi umuntu athole inzuzo eyenelayo ezamphathisa ukuthi adle akwanise ukuya emsebenzini ayesisebenza kuhle.
Lithe lisala i-10% leyana uhulumende yena uphendule wathini? Kukhanya kuyathembisa yini ukuthi bengabuya lokungcono?
Esikufuna yakhathesi kashothemba. Sesifuna into esobala ukuthi imali ekwanayo yile. So thina sicina umhlangano uhulumende uthe hayi njengoba esikhuluma labo abakuhulumende bebancane labo bathi hayi ke lana sike sibuyele njalo siyekhuluma labadala bethu ama-ministers. Sizwe ukuthi singathole enye imali yini kumbeni uyabe kumenja.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association Zimta ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Izisebenzi zikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe ezimbili lesihlobo sakhe esisodwa babotshwa kulandela ukucatsha kwemali ezinkulungwane zamadola eMelika ezilikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 emzini wakhe kozwimba. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Abathathu laba uConstancia Mugabe oleminyaka engamachumi amahlanu 50, uJohane Maphorisa laye oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu 50, loSemo Netekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lasikhombisa 47 bamiswe emthethandaba eChinoyi izolo besetheswa icala lokutshontsha. Umantshi umnumzana Felix Mawatse uthi abathathu laba abaphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola enkulungwane eyodwa i-$1,000 ngamunye. Abathathu laba babikwa babumba iqhinga lokutshontsha limali eyayisesikhwameni se-briefcase belo Andrew Mahumbe ongaziwayo ukuthi wabaleka waya ngaphi esikhathini esingawaphakathi kwenyanga edlulela kuqala kwayona le nyanga. Abane laba babonakala sebekhomba ngophakathi bethenga okumnandi ukugoqela imota inkomo lezindlu okwadala imibuzo eyabangela ukubotshwa kwabo. Kodwa kukhathaze uzulu linani lemali yedola leMelika ekade isendlini kaMgabe okuvuse umbuzo othi leyo mali bayithola ngaphi ilizwe lona liswela. Lokhu sokwengezele imicabango kazulu yokuthi iziphathamandla zikahulumende kanye nalabo abakubandla leZANU-PF elibusayo balazo indlela zokuthola idola leMelika lona eliyilihlo lentwala ngokungabonakali. Umnumzana Mcebisi Sibindi sakamuzi seHarare ekhuluma leStudio 7 uthe isehlakalo lesi sitshengisa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zidala ukusilela kwemali kanye lokudubeka elizweni.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone atholakale 150,000 US? This is a sign of corruption there ayindawo anytime soon.
Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 abafana loAndile Mafu bathi sehlakalo esifana nalesi sidala umkhuba womubi wokungathembeki amabhanga elizwe okuyikho osokwenza amabhanga aswele imali. UMafu uthe kubalulekile ukuthi uZulu abe lethemba lokugcinisa imali yakhe emabhanga ukuze kuqedwe udubo lokusilela kwemali.
Ubugwelegwele nje elizweni bukhanya vele bufuna isandla silukhuni sibili ngoba uhulumende lo okhokhelwa ngumnankagwa ukhanya akazimiselanga ekulungiseni udaba lolu. Sesikhayela nje kumnotho welizwe ukuthi uphucuke. Siyakhayela ukuthi into okuthiwa yi-confidence ukuba lethemba kumabhanga yethu kuzaba nzima sibili. Nxa sibona inkokheli ezinjengabomgabe betholakala bele mali ezingaka ebengazisi emabhanga kutho ukuthi akulathemba lamabhanga ethu esithi yi-confidence ku-banking sector.
Lokhu kubuya ngesikhathi uhulumende kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende ziqhubeka zithenga izimota lenye impahla phandle kwelizwe besebenzisa idola leMelika, kodwa ilizwe liswela lawo madola okuthenga amafutha wezimota asilelayo elizweni. Kubuya njalo inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zifuna ukuholiswa ngemali yamadola eMelika. Unobhala wenhlanganiso emele ababalisi basemakhaya e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Fortune Jamela uthe imali etshontshelwe umgabe ingabe kulinani elingatsho lutho kulabo ababusayo. Nyakenye umgabe othola impentsheni ngamadola zinkulungwane ezilithumi lantathu 13,000 ngenyanga ubika watshela uhulumende ukuthi ufuna ukubhadalwa ngemali yohlobo ledola leMelika uqobo lwayo kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia, abesesiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan leSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi iWorld Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi ihambo zikaMnangagwa kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe elilomnotho osubhidlika. Athi kumele alungise ukuhluphayo elizweni engakhangelani lokwethekelelwa amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi Mnangagwa ethekelele amanye amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment eyokuthuthukisa umnotho welizwe. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba ngodaba lolu. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudalela Central Committee lebandla leZANU PF.
Angiboni ukuthi kule nto embi ngoba ukuthi lokuthi silodubu yini nxa silodubu kuyadingakala ukuthi aphume phandle aye mhlawumbe uyabuya edobha okunye angakuthola okungancedisa. Nxa engahlala kuphela lapha engaphumi phandle akuncedi ngalutho. Kodwa nxa ephume phandle kungenzakala ukuthi amazwe la kube lelinye izumba amabili amathathu azakuthi siyancedisa ngalokhu kuyabe kwenzakele.
Kodwa abantu bathi siwahamba kakhulu lezi hambo azasihamba kathesi kwabe sokufika khonapho kuma 25-26 abazake bebone ukuthi ubuya ephetheni. So bathi hayi hlala ekhaya mntu omdala ikhangele okuhluphayo.
Ukuthi nxa sesiwahamba kakhulu kufanele sibe kwazi kufanele ahambe okunganani khona sathi siwahamba kakhulu ngoba ngayekuthiwa kukhulunywa ngokuthi kungaphandle kwebhajethi yakhe ngaye ngenye into but sekukhuluma ngokuthi ibhajethi nxa isenza ibhizinisi kule budget yokwenza lokhu lalokhu. If you are within your budget, nxa phakathi kwe-budget yakho akula problem. Okubi ukuthi usuqalisa ukwenza into engaphandle kwe-budget engakusola mina. Angiyazi i-budget allocatewayo mina. Nxa e-within that budget, I don't see anything wrong.
Ye abantu bathi konoku phela kuyingcosana aza kusebenzisa ngoba uhambele labantu abaningi kakuthatha kufake ezisebenzini kumba yenze ezinye inhlelo zabantu
akambe shwa ezisebenzini imali ye one trip ingakholisa amanti isuke ezingakhe ikuba emotional over certain things engamelanga sibe emotional ngazo.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga lebandla lezano PF. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Edwin Dube umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo othi umnangagwa udlalisa imali ngehambo zakhe esezedlula amachumi amabili selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli ngomnyaka ka-2017.
Uhambo olokudlalisa imali yelizwe begada indege bethatha ama-allowances kodwa ke uhambo lwangikhona akulanto ezanceda ilizwe azabuya layo ngoba ke uhulumende wakhe uyananzeleleka ukuthi lokamgabi nje kuyafanana yikho akule lizwe lapho azacela khona uncedo aluthole ikanti udlalisena le ntuthwane foreign currencies la ilizwe.
Kodwa ke nxa usikhuluma labantu bebandla lezanu PF laba kuhulumende bathi ukuthi ahambe khonoku yenze thi ayenze khonoku ukuthi aye kwamanye amazwe ekwenze thi kube lobudlelwano obuhle lelizwe leZimbabwe. Akunjalo kanti baba Ndlovu.
Akunjalo ubudlelwano obuhle lamanye amazwe kuya ngokuthi uhulumende wakhe unjani, wangena njani embusweni, ukhokhela njani abantu, izinto zakho zihambisa njani. Ngoba lokho ayikho khona kathesi uhulumende wezano kathiyananga lokamgazi. Yikho ke ngaze ahambe as long as engatshintshanga ukwenza kwakhe. Kulokho kulocuku abantu bebotshwa betshaya nxa bedemonstrator bengavunyeli ukwenza intando yabo. Akula aid, kakula mali azayithola, akula investment azayithola. Ikudlalisa nje isikhathi lokudlalisa ama-resources amalutshwane esilayo elizweni.
Singathi ke ilizwe leZimbabwe litholani kwele Russia, eBelarus, eKazakhstan. Lositalent kukhona yena ukuthola khona kuDavos yena lo mhlanga
ngamazwe avele ehluphekela ungabona ukuthi uqalisa ukuyakusela uncedo emazweni anjengena le uyatshengisela ukuthi usucitshelwe ususwele okungake kwenza i-desperation leyo nxa sikhuluma ngamazwe alimali sikhuluma abo United Kingdom.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Roundtable siqoxa ngodaba lokuvulwa kwesikolo kwezikolo ngesikhathi indubo elizweni zisanda. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ngemva kwesikhathi eside kulokufuthelana kwele DRC, umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Felix Tshisekedi nguye othiwa unqobile kukhetho. Abanqotshiweyo babalisa umnumzana Emmanuel Rizani Shadray obesekelwa ngumongameli Joseph Kabila. Amatitshala aseqalisile ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lokuhola imali yohlobo lwe-bond note bona besithi bafuna baphiwe iholo ngedola leMelika. Kodwa kubikwa bekubhodabhodwa insoli zikahulumende ezikolo lamhlanje ziloba amagama amatitshala angayanga emsebenzini. Kunjalo nje ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa izolo sekulethe ukuhlupheka okukhulu kunengi labafundi beZimbabwe ikakhulu labo abangelancwadi zokuhlala lokufunda kwele South Africa ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
ukuvulwa kwesikolo lilanga lentokozo njalo eliqhakathekiswa kakhulu ngabazali lezifundi kwele South Africa. Kodwa ke kuningi labafundi beZimbabwe labazali babo leli langa lize lokudana lokuhlukumezeka okukhulu. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama lezingane ezim imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi abazali abalabantwana abangela mvume yokuhlala kule South Africa abemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo eziningi njalo ezibhadalisa imali encane kakhulu.
Omama baseZimbabwe balabantwana abafunda lapha eSouth Africa babhekane lesimo esinzima kakhulu. Abantwana kumele baye ezikoleni kodwa amaphepha abavumele ukufunda lapha esikoleni awekho, and ekugcineni uthole ukuthi umntwana sefundile ngela maphepha mase kumele abhale umatric umntwana akasena kubhala.
Ugatsha lwezemfundo esabelweni seGauteng lapho kuhlala khona iningi lezalwane seZimbabwe luthi kulezifundi ezizinkulungwane ezilithumi lesithupha 16,000 ezifake izicelo zokufunda ezikolo zikahulumende lonyaka kodwa ezilokhu zingakemukelwa ngoba kusamelwe amaphepha goqela izithupha zabazali bazo lencwadi zabo zokuzalwa. Loba ke lelinani ligoqela labafundi bakwele South Africa. Omunye umzali weZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kusobala ukuthi kulelo nani banenge abeZimbabwe abazavalelwa phandle ngokwehluleka kuletha amaphepha afunakalayo.
Esikucelayo kugovernment yeSouth Africa ukuthi njengoba iMinister of Health yala eSouth Africa abantwana iyabazi bonke abazalelana baba issue ama baby card lawana oka kungasetshenziswa yona le baby card ukuthi kuregister umntwana esikolweni.
Unkosazana Mathutu uthi usizi ukuthi bakhona abalencwadi zokufunda abapase kuhle kakhulu kumatric kodwa asebehleli phansi njengoba emayunivesithi ufuneka inqwaba yemali.
Kunzima futhi laba njengoba besuke kumatric manje ukuthi bayathola izindawo emayunivesithi. Kunzima futhi lokuthi bathole imfundazi le yokufunda kwamahala okuprovidwa iSouth Africa for abantu abaya ama-university njengento njenge-NSFAS abalama paper lawa abize eZimbabwe abavumelekile ukuthi ba-apply usizo ku-NSFAS.
Nxa umntwana elencwadi eveza ukuthi ubuya kwelinye ilizwe kufuneka afake isicelo sencwadi kumbe ipermit yokufunda okuyinto enzima bese kusithi ngemva kwalokho izikolo ezimemukelayo zifuna ahlabhadale yonke imali efunakala kuzifundo zakhe. Lezi zimo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabhena athi zidlisa beZimbabwe imbuya ngoluthi.
Okwakhathesi sizaba ukukhulumisana lezikhulu zikahulumeni lapha eHauteng ukuthi sincedisane ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kakulamntwana oxotshwa esikolo ngoba engelamaphepha ombe engelama-study permits.
Abantwana bakwele South Africa bafunda phose mahala njengoba bebhadala imali encane kakhulu ezikolo zikahulumende. Nxa sebesiya ema-university, ziningi kakhulu inhlelo zokuxhaswa ngemali abayibhadala nxa sebesebenza. Zonke ke lezi nhlelo azivumeli abakwamanye amazwe okwenza bagcine bengena ezikolo ezizimeleyo ezibhadalisa imali eningi okungaphezu kwamandla abazali abaningi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Bayakhala abantu besithi ilizwe liphethwe kubi libandla leZANU PF elanqoba kukhetho olwenziwa nyakenye ngontulikazi. Kambe uhulumende kamongameli Mnangagwa ulamandla na wokulungisa ezombusazwe elizweni ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle? Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF lo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Akula muntu ongafuna ukubana ahlale elizweni elithabazelekeyo ongenalutho olucacayo ukubana kuhluka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona kuyazanywa ngamandla wonke ukubana ngabe izinto ziyahamba. Ye ubunzima kukhona sibili. Kodwa akuhlalwanga nje abantu lapho kuhlala bekhangela.
Ye Makhumalo ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yisindaba phendulo. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uThuma isithi imizamo ikhona, imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga livela kwi-election. So lidama ngeminyaka angamathumi amabili kuzenzakala khonoku. Sasuka lapho ngo-2006 izibhedlela kula mithi, abantu bayafa, izikolo zakhona bebeqotshwa, imali kayitholakali, sesilama-quantillion asontwentsha. bona laba abantu bezani yibo futhi asebebuya bethethe imizamo imizamo yiphi ngoba ukuzivela lapho kachana lo
Juma imizamo yiphi njengoma khumalo ebuza lapha elizamayo khona
sibunazelele njengebandla lezani PF sesikhokhelwa ngobaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle abantu ngesingizi isolation kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana nokudlelana phose lamazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane njengoba nje usizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni ngakho-ke ungakhangela kulowo khulumende obaba uMnangagwa siqalisele ukuwuvula khonokwana ukubana siqale-ke uku-reach out ebantwini abathiyeshiyeneyo kuhlanganisa la ibhilitheni le besivele sisilwa layo kangaka okanamhlanje uyakhangela ubontu hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-amelika noma bele kubefakele ama-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina usiba nempumela yokubana umkonomo elizwe ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena ngitsho nalawo aphandle la bona la abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngabe selibuya sesibambisana ithuthukisa iZimbabwe
ye kodwa kuyalisuthisa yini khonokho makhumalo
nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi iBush abayaziyo yitoyilethi bayadingani owabo umuzi uyatsha babhidi bagijima kwamanye amazwe okungathi khona ozasabe echitha umlilo lombani sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe abanye bathi yitshawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yeswitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayii kubodokotela sibathengele ama-gloves sibathengele izinto abazisebenzisayo ukuthi balondoloze umphefumulo and sikhuluma kunjenje ubaba uMgabe yebona ye umunye wabo labe wayelithiwi wayele motogede yayingadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebengenile ule motogedi le mdududu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugedo njalo emdududu le ngwafaka 1 ufaka imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali uncedisa ntana basezimbabwe awuboni ukuthi kuyancedisa so lokhu abashela khona ukuthi ugijime nexdoor uyecela impuphu kodwa uvuke kusenuvukela emsebenzini
ye so siyamuzwa uyakhuluma makhumalo khonapho kodwa ke nxa kuyiwa phambili babajuma siyakwazi ukuthi sibeli la mafutha ezimota kula lutho vela kukhanye lokuthi kuya ngaphi kuyini ongalungiswa kathesi
okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezalwane zezimbabwe asibeni patriotic sifunde ukufaka izimbabwe kuqala phambili kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befeka amadokotela bebayi-influensa into engayisiyo amadokotela ezocine bethiya imisebenzi noma izivumelano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu so asikuthiyeni khonokwana sithiyeni ukungenela ama-professionals benze imisebenzi yabo thina bepolitiki senze bepolitiki bethu ngapha kulobu kliwo obenzakalayo okwenza ukuthi kona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma siyawomiselana thina sodwa njengabantu balapha ezimbabwe ake sibuyeleni khonokwana singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene khona ipolitiki
ye vala ngamafitshane khonapho makhumala
ngiyala lapho akulabukliwi abaqalisa ukuntshontsha yini lafundisa abantwana basezimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe kuqambama ngabantu bezanu bantu seliwaqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise
alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF bendawonye loGibbs Dube weStudio 7 silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga kodwa amatitsha la wona asephakathi kokukhalala umsebenzi silugqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale asidibaneni njalo ngawafast 6 ekuseni
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.